Kona phi sihlahle dorobheni zivele ezikhona uyahamba uye emkambo uyebika kumbe ukuhamba uye egakeni edinga isihlahla sakho uzidlele kodwa sesiwalahlile amasiko sisenziwa ukulandela into zamakhiwa.
Kumalo siyakwazi zikhona lezi zihlahla ezaziqinisa amadoda la zisanathwa yini kusayenziwa yini khonokho
ikhathi likababa elaligcinwa ngaphansi endlini ngumama hayi akhe sokungani akusekho kangako akusekho sule edolobheni lapho ungaze uhambe ukupha umputa ukudingisisa abadala bakhona abanye abakhona ngabazalele emadolobheni njalo abasakwazi ukuthi laligcinwa njani njalo laliphekwa njani lokuthi lalivele lisebenzani izihlahla zangkhona zaziyiziphi. Into esihlupha lapha yokuthi abantu abasayi emakhaya ekadeni laphana kokuthi njengoba kudisemba eminyaka uphelile abadala babebuyela ekhaya bayevuselela okwabo ekhaya ngale bathi lanxa bebuya edolobheni bakwazi ukuthi babuye bezesebenza kuphela kodwa okwamasiko abo kwakusukela ekhaya bathi bebuya edolobheni babuye bebhethe into zabo lezo eziqinisa amaqolo namadolo kodwa kathesi abantu sebehlala edolobheni akusela muntu othanda ukuthi abuyele ekhaya ngoba abantu abaningi sebemina ikhaya sebasuka balandela lokhu kwesilungu ngakho lapha edolobheni sokukhonzwa unkulunkulu emachurch akusakhonzwa okwamasiko ethu njalo lolu lwazi olukhona nenyanga lezi ezizikhona hhayi sezizinyanga ezibona ukuthi zizuze emalini ilanga mina lisiyatshona hatshi ukuthi sengiqinise amadoda nabomama abangayo.
Mankomo, izihlahla lezi zaziqinisa umuzi phela kwakunganjalo?
Izihlahla zazivele ziqinisa umuzi kudala lakathesi izihlahla ziyawuqinisa umuzi ukuthi vele uzathola ukuthi abantwana banamhlanje sebesiya kanye ngenxa yokuthi imizimba kayiqinanga bazange baphiwe lezo zihlahla eziqinisa amaqolo lalezi ezivele zifakwe emsobheni emangqineni izihlahla lezi zivele zikhona kazitshintshanga abantu kabasakulandeli yikho uthola umuntu emutha umbone seluphele olutshaziswa yikuthi kwangenwa yikudla bonobhata laba into ezidle ezilamafutha kasadla into ezakhani umzimba wakhe into ezakha umzimba ukuthi uqine izihlahla zesintu akula muntu oselandela isihlahla sesintu namhlanje and ungakunanzelela belisithi nxa kunje izulu njengoba kathesi liyana uzathola ukuthi ngesikhathi sezulu nxa lithaye phansi uvele leba kusekhaya kusedrobheni kakuthethelwa kuyamiwa ulwesithathu lilanga lokuzila emasimini edrobheni lobekhaya vele kakulinywa usuza ukuthi khona-ke inyanga lezana o-agasti labana yiso isikhathi sokuthethela loba edorobheni uzathola ukuthi abantu loba wathiwa ngomunye wakhe yikho abafaka khona ama-tombstone yikho abakhona behlala khona nxa beseza ama-tombstone kona lana besithi siyabuyisa senzani kabasabuyisi ngendlela yakhona yikho ubona nje sihlupheka siyazihluphekisa thina ubona induwo zingapheli abantu sebephasalele begcwele yonke indawo le ngenxa yokuthi akulandelwa masiko.
Khumalo, pho-ke ozagebha izihlahla anika uKhumalo ngubani?
Into esihlupha angisaboni ukuthi ngubani ngoba abantu abasathembeki sebethanda yona imali leyo esiyimpande yesona. Ubaba wayethena lokhu wathetshulwa yingwe kakazake ukone lokhu sokusenziwa abantu ukuthi sebeginya ingqathayi ama-tablet ukuthi baziqinise baqinise amaqolo namadolo ukuthi kugcine imizi yena lokhu wayengakwazi bayenatha okulungiswe ngabadala ekhaya kokuthiwa la maxhegu ayayikwazi ukuthi kwenziwani khathesi angikwazi ukuthi kumani ongakwenza aphandle ukuthi abantu baze bakhumbule ukuthi babuyele emakhaya bayedingisisa kakuhle kungenzakala ukuthi bakhona abantwana abasebakwaziyo abakhulele ezindlini lapho kwakusenziwa khona ngendlela eqondileyo ngoba into yamasiko kayilahleki kangako na abantwana bakhona bekhulele kuyo lo mntwana omncane ukhula esazi ukuthi ngakithi sasivele sikubamba ngale ndlela ngakho nxa umbuza umbuzo onjengalowo baba Dube ngibona ingani kufanele abantu bakhumbule ukuthi ubudlelwano bamadolobho nemakhaya buvuselelwe abantu bakwazi ukuthi bafanele babe lemizi bayihlangana la maxhegu aselemakhaya lezazazisemakhaya ukuze okwamasiko abo kuvuselelwe ngendlela eqondileyo hatshi lokhu sokusenzakala edolobheni abantu imhlobo lemhlobo sihlangana abanye bavela khona lethiwa kusezayiya abanye bavele kwetanzania babuya befake ezinye izinto ezikhwameni bathi lezo yizo eziqinisa abantu ngcono akusela lutho oliqonela lesihlahla esisaziyo ukuthi sinesesintwini sakithi njalo sisebenza umzimba wethu ngendlela owawusetshenzwa ngayo.
Ye, vala ngamafitshane Mankomo.
Uyabona izinyanga lokhu ezikhona asikuthi inyanga kazikho. Inyanga zigcwele kulapha izinyanga ezilapha. Thina sodwa yithi sesingasafuni ukuhamba ezinyangeni. Sesilanda wona amaprofita lawo emachethi uyekhulekisa ufike udilike echethi udilike uqede umnyaka wonke lokudilika umuntu uxotha idlozi lakho